Umlangagwa wethule lokhu eScotland elungiselela ukubuyela eZimbabwe namhla kulandela ukugcitshwa kokunye okwenzakala emhlanganweni ohlulisisa ukukhudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele we-United Nations Climate Change Conference. Amazwi akhe la athathwe isikhulumeli sakhe umnumzana George Jaramba obesebenzisa inkundla yokuxhumana eTwitter. Umlangagwa uthi kunengi akutshele abakhokhela amazwe achieneyo.
So it was an opportunity to put in the correct perspective about the situation in Zimbabwe. And I'm happy that
ngike ngathola isikhathi ngakhuluma lenkokheli echiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Kube lixesha lokuthi ngethule iqiniso. Bonke engikhulume labo betshengise ukuthakazelela ebengikhuluma ngakho. Ngiyathaba kakhulu ukuba besixoxa sivumelana ngokumele kwenziwe.
Umlangagwa uthi ukhulumisane lomongameli Joseph Biden, umnumzana Justin Trudeau, okhokhela ele Canada labanye.
President Joe Biden. And the spirit which he has towards Zimbabwe is totally different from what we see.
Ngibe lethuba saxoxa namafishane lo Biden wakwele Melika. Ukhuthaze ukuba sixoxisane ngokwenzakala eZimbabwe. Ubize omunye obehamba laye wamtshela ukuthi alungise okumele kwenziwe. Sixoxe ngezijeso zenotho lokunye. Ngiphinde njalo ngakhuluma ngamafishane lokhokhela ilizwe leCanada umnumzana Justin Trudeau. Uthe engathuma abantu bakhe ukuze bazoxoxisana ngokuhluphayo leziphathamandla zakwele Zimbabwe. Uthe yena akasoze akwenze lokho kwamanje.
We can develop relations because this thing began before he was Prime Minister.
Kodwa akade betshengisela phandle kwendawo obukusenzelwa khona umhlangano lo bathi akulalutho olubambelekayo oluzatholwa ngumnangagwa. Unkosazana Nontokozo Malabancube odabuka eZimbabwe ohlala kweBrithani uthi umnangagwa uxotshana lesithunzi sakhe.
Emerson Kamuzo Mnangagwa ubemele engu-Minister of State and Justice during the 1980s. Ngiyakwazi ukuthi he was behind the massacres in the 1980s kwapho abantu abamore than 20,000 emathebeleleni. Njengesizalwane semathebeleleni namhlanje lami ngiyakhala ngimele abantu basemathebeleleni leZimbabwe yonke jikelele ngale upresident weZimbabwe ongumbulali and akafuni lakuxolisa ngezono zakhe zonke lezi lanxa ekuzwa ukuthi uyaxolisa ngendaba yabantu abafayo
Umlangagwa wenze umhlangano labo sobambizimusi esebenzisa inkundla zokuxhumana lapho athembise ukuba kulokuthula kwele Zimbabwe njalo osomabhizimusi balakho ukuthola imali yabo ngemfanelo kumabhizimusi akhoqela ezokwenjiwayo ulima lokunye. Abaphikisa uhulumende abanjengomnumzana Panyika Karamanzira okunhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe bathi kunzima ukuthi umnangagwa athole kunokwakufisayo.
Abantu bayakwazi vele ukuthi uhulumende weZimbabwe uyakwanisa ukuvuka kusasa ekuthathela imali yakho vele ngokungama-policies khonoko abakwenza okungelangqondo njalo at very short notice. Enye into vele ngama-human rights issues vele ma elizweni kungela stability kungela political stability uhulumende ehlunguluza abantu. Ama-investors ngabuya endaweni enjalo ngoba ama-investors ngabantu phela. So ababuya endaweni enjalo. Ngiyakutshela abantu vele uhulumende weZimbabwe kumele aqalise aqala alungise izinto eZimbabwe ukuze ama-investors abuye.
Ingcwethi kwezokulima zithi kumele inkokheli yomhlaba wonke jikelele izame ngamandla wonke ukuvimba intuthu edala ukudumala komkhathi. Umnumzana Dumisani Nyoni okhokhela uhlangothi olubona ngezokulima eMatabeleland uthi ukudumala komkhathi kuhlupha abalimi.
Nxa kungasela sihlahla sokuligwadule amanzi asangeni phansi le migodi esiyimbayo amapholu asasiphi isivuno esiyangaphi ngoba ageleza amanzi ahambe kuzambeza elwandle. Konke lokhu-ke kuyabe kulokhu kusakhana kusengezelela isimo sokuguquka komhlabathi.
EleZimbabwe lithi lizimisele ukulwisana lokukhudumala komkhathi loba lihlutshwa yikuswelakala kwemali yokuqhuba inhlelo ezihambelana lalokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.